ngaphambilini umkhwanazi kelintatheli zindaba ukuba uthole ucingo luvela emapholiseni esithi ayamfuna ukuze ambuze phezu kwezehlakalo zayizolo lapho kuqhamuke udlakela lokulwisana kwamapholisa labaphila ngokuthengisa besala kususwa lapho abasebenzela khona phakathi kwedolobho leHarare. Ekhuluma ngaphambilini kokubotshwa kwakhe, umkhwananzi uchasise ngokuthintwa kwakhe ecingweni ngamapholisa.
Yebo, kuliqiniso ukuthi amapholisa angifonele anjayele ucingo efisa funa ukukhulumisana lami ngesehlakalo esenzakale eprovinsi yeHarare. Ngabachazela ukuthi hhayi, namhla ngolwesihlanu manje ngabuya ngolwesihlanu, ngiyakwazi ukuthi ngizangihalela izibhedle nami angizokunyanela isibenza kalongo, ngabuya ngomvulo ekuseni sengikhulume lamagcotha ami esiphethe. Ngimanje kuseni ngizahamba-ke epolisi esikhulu, amapholisa afuna ngiwazi.
Isimanga umkhwanazi uthi amapholisa ekhethe yena kudaba lodlakela olwenzakeleyo yena angalani lalo.
Angazi ukuthi bakhetheleni mina, kodwa ngani lokhu kwenza lenhlanganiso engiyikhokhelayo ithajamuka eyaziwayo kakhulu ngokukhanda nomkhankaso yokuthengisela lento ezinjalo. Kodwa emfuna ukuklarifya ukuthi ukuthengisela kwethajamuka isikhathi ebuningi wangikhona kuthengisela ngokukuthula, senza kuthiwa ngokuthiwa ama-peaceful demonstration, ama-peaceful protest avunyelweyo njalo emthethweni omkhulu welizwe lathi i-constitution, kungaba section 59 of the constitution iyachaca ukuthi hhayi uZulu weZimbabwe nxa elokukhuluma lakho bale mvumo yokubuthana bathengisele bahambe kumbe baye bona u-ofishali kahulumende lemikhathi eseledukulo. So lokhu yikhosimanene.
Okudanisayo umkhwanazi uthi ukuhlukunyezwa kwaZulu ophila ngokuthengisa kwenzakala langosuku lwamhlaka 21 Mpandula lapho umhlaba wonke uqakathekisa imisebenzi yokukhankasela ukuthula umhlaba wonke.
Okwenzakala eZimbabwe kulezi njalo kuyayangisa ukuthi namhlanje sinelanga lokuthula, kodwa uhulumende uphethe ngikhali emgwaqweni sengifika ngapha namhla khonokho mbona inhlalakata zamarolisi amasosha bethwele imibhobho, bethwele amathiye egasi, bethwele induku leziyana begijimisa abazama abantu abazama ukuthi bathuza abantu babo. And lokhu kubuhlungu kakhulu into thina akusiphathi kuhle, yikho ubona silapha sikhuluma ukuthi hhayi uhulumende kazithile azithibe akhulumane labantu kuhle. Nxa kuludubo lokuthi idorobha selingcolile amavendi angcolisa amavendi la azothia ukuthi hayi bakumelanga idorobha lingcono, ungakhanya esikhathi esiney'nkathi ezivele lapha abenzela khona bayathanyela bayenza all those things. Yikho thina sifuna ukuthi sikubone sikukhuthaze ukuthi hayi bafakwe ezindaweni zokuthi labo bakwanise ukuthengisa, kodwa bebe bananzela ukuthi labo kumele bakline. Lokho kokuba nenduku ethawuni induku ezaintathemuli esintwini sikhula sikaukuzuza.
Engakathathwa ngamapholisa umkhwananzi ubetshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba abenhlanganiso yakhe bafuna uhulumende ehlukane lendlela yokusebenzisa udlame kubantukazana, akhulumisane lenhlangothi zonke ukudinga indlela zokulungisisa udaba lwabaphila ngokuthengisa laba lugqitshwe kokuphela. Futhi inkokheli ye-Organizing for Zimbabwe yona ikhuthaza uhulumende ukuba aqale ngokulungisisa okufuqa abantu kungena esitaladeni ukuyathengisa, hathi ukuhlukumeza uZulu ozama ukuziphilisa. Lo mhlangano ongenwe la yinkokheli yenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU, layo esole kakhulu indlela yokusebenzisa udlame ukususa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavisi Gama.